Impi ebuhlungu ngempi e-Ukraine le-Russia yikuthi abantu abaseyela i-Ukraine abantu bona baseyela abantu be-Ukraine so abantu abathembekileyo. Ngingangisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lava sakhulu i-America bayadinwa masinyana. Impi le yayiqondana ngalabo bayibona iyimpi ye-Russia le-Ukraine. So i-support yaba izikhali zababa bezithembisa i-Russia le-Ukraine lezimali. So kusiya sokudonda abanye sebesi angaphiwa abantu be-Ukraine bengaphiwa. But udubo yikuthi selisithi umuntu engaphiwa linalavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama. Batshaya uPutin ngempama bathi thina siza kulo sincedise kuze kube nini lanini. But kathesi sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lani kuyafika ikho kufunwa nguPutin kuni oyabe lokhu etshaya i-Ukraine. So leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody aba-displaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo. Yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-Ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Nalapha ababe sebesunduze khona i-Russia. I-Russia sibuyela futhi. Yebo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini? Inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi? Ekukhulumeni ngoba uPutin angazaka aqacicelo yi-America kumba force yi-America ukuthangene ekukhulumeni kumbe yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anxambile, amanye amazwe ayasupport i-Russia aphinda support le-Ukraine, kulamanye amazwe abanjengabo Belarus labo bani bani abase who are part of Europe abasupporti Russia abanye basupporta Ukraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo Poland and others abaphakathi we-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace, abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma lo le-Ukraine yikho kungaba ngcono.